Hayi mnumzana labala leli nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo ake udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini kodwa nxa kuliqiniso lokho okwenzakeleyo ngiyaphinda lihlazo akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho ukuthi ezinsuku into ingavele izakale le misamo esichaywa obala igcina indaba eyangisayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini akuhle lokho akumnandi kangisho ukwenzakala ngoba kwenzakalanga kodwa nxa kwethi kwenzakala hayi bo ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala umuntu sibili ophethe ilizwe azatshaya ngesicathile ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela hayi ayisikho lokho ngitsholanini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani
manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba intsha yona izaba lesifundo bani njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo
nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho intsha ikubukele ikukhangele ubuntu babo buyatshabalala angithi abantwana belaba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu abakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha kutho ukuthi laba abantwana baza kuthi hhayi-ke nxa abadala bekwenza la lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyiloo lalowo uzenzela umathanda intsha iyonakala ilizwe liyachitheka isizwe siyatshabalala abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona so kusiba indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona hhayi kawusebenzi intsha iyaphambaniseka kakhulu lesizwe siyonakala impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyadila isizwe kanti isizwe sakusasa insika zaso ibona abatsha abasakhulayo hhayi awulunganga ebantwini abatsha lokhu.